besihambile ke sisecholosho ku ward 1 indawo lana ke ikashana okunye kumangalisayo njalo kulothule umhlangano wathi silawo ke echolosho ku ward 1 obe umhlangano ke wa wokuthakazelela kunqoba kwami nomzana uWitness Khumalo. Witness Khumalo nguye ke wanqoba ukhetho oledluleyo kucouncil, wawina ke leyo iwadi. Ngokutshelwa ke ngabakhala ama 36 babesithi bona wathola 95.5%, okusho ukuthi laba livoti lihle kakhulu. Abantu ade bekhona ke ngobuningi babo izakhamizi, ubukhokheli bomdabu, abantu abadala okunye okumangalisayo bekukhona nje ukuthi nje wakusithi kube kuthakazelelwa kukhona isabo njalo. Ngaphandle kwalokho ke bekule ubukhokheli bephathi i-CCC uprofessor Washman Ncube lamalunga ongu-president we-CCC lamalunga ke awe national executive le province lamalunga ke awe ward naleyathi sikhona sinazelela ke ukuthi kade kukhona njalo ama councillors ngobuningi bawo becholozo indawo le enxa ngikhuluma ke angizukukhohlwa ukuthi indawo ekashana kakhulu sibili njalo segrand emgwaqo wayo nayihambe kuhle kube kuhle ke kwabamnandi wabanjalo kwajatshulwa kwabalawo ke ama-address akhulunywe ngamalunga epharthi atshiyeneyo amanye amathuba etholakala ekhulunywa njalo ngezakhamizi kusenziwa ke lowo msebenzi yebo ukuthintile sibili kuhleke ukuthi hayi ephathini iphathi ke ivele kukhetho yaphuma laloku kade sikukhangele iselebrate ngako sahluleka lapha siyehluleke khona okuhlanganisa lokuthi sehluleka ukuthi sinqobe okwasasikukhangele kakhulu kukamongameli upresident welizwe lokuchasisa ke ukuthi isimo sephathi simi njani okuhlanganisela ukuthi kulungiselelwa ke ukuthi ama structures ephathi wonke kubonakala ukuthi akhona endaweni ngingakubeka ngalolu hlobo ukuthi siyananzelela ukuthi impi yonke ilento kuthiwa ile strategy sayo esizakalayo sizananzelela ukuthi ke iphathi yethu i-CCC isaholwa ngumongameli wayo owasephuma sengathi sewaretireyo kumbe ngathi warizanayo umongameli ngaleso sikhathi wayengu-Nelson Chamisa kwakule strategy ke esasikhona ukuthi indlela ama-structures ethu ayibona kwakusingathi kwakuphaphalaziwe kwa-neutralizewa ukuthi kulezi ndlela ezikhanya ukuthi lokunye okuvalwayo ukuze kungayenzakali-ke ephathini ngemva kwalokho-ke kwasetshenzwa kwafika lapho kufika khona asasitholanga-ke isicoco belo-ke wasesuka-ke umongameli now okwenzakalayo ilokhu hlabezulu yilokhu abantu bayafona okunye okumangalisayo lapha-ke bezama ukuthi bazwe intakazelelo ekhanya-ke isuke yaphakama ngendlela ephezulu kakhulu kunxa sikhangela indawo engela transport okungala makhaya abantu bathi hamba ngezinyawo hamba ngezinqola amabhayisikili layo yonke indlela nje kade bangenza bayefika khona
abantu bemukele njani inkulumo ezethuliweyo bazwisisile kumbe babuzile ngokuthi isiyiphi ikhokhelwa ngubani lokuthi kungani bengamboni umnumzana Chamisa njalo abantu bayasuthiseka yini ngokwenzakalayo
hayi kuchasisiwe-ke ukubana kumele ukuthi njengoba ngingakhuma nge-strategy laphana sempi kuyabuyelwa phela emuva kuthiwe sizifaya nxathiwa sizifaya kuyabe kubuyelwa kunto loku esingathi i-planning ukulolonga amacebo ukuthi singawina njani kade kunjalo-ke ngaleso sikhathi-ke sigijimisa ukuthi sithathe kumbe sithumbe ukuwina kukapresident laphana so ngalokho-ke kathesi kumele ukuthi abantu iphathi tribusima kumele ibuyele emuva-ke iyebonta ama-structures iyawavusa kuvuselwele kuyiwe phambili kusetshenzwe abantu kuyiwe kucongress kufakwe abantu bekhethwa ngabantu ukhulumile ke umongameli ukuthi abantu bonke bazakhethwa kusukela phansi kuze befika e-international level zonke izikhundla ezikhona ephathini eziku-constitution zonke-ke zizakhethwa isikhathi-ke ukuthi kuza kuba nini-ke lizananzelela ukuthi sivela-ke ekhethweni kulezinto eziningi abantu bake bethi ikakhulu nxa ukuthi belisesayidini engasatholanga isicoco esiphezulu ligcina-ke liyukuthi liyabe lisazwa ubuhlungu phela lisazama ukuhlikisa izilonda lezi libe lazo ngokuzwa ubuhlungu ngokungatholelwa sesicoco kodwa-ke sesibuyele-ke sahlangana-ke sonke sikhona ukubana umsebenzi kaZulu wokukhulula uZulu kuzani PF uhambele phambili kuzayenzakala ama structures e party kuze kufika elokuzeni leyo bese kuyiwa ke ku Congress. Umbuzo omunye ukuthi kambe umongameli uthamisa ungapi? Impendulo ukuthi uthena ke umongameli u former mongameli we Triple C wa resigner wathiya ke Triple C as a Triple C akudingakali kangako ukuthi thina njenge Triple C base lokho esimqothanisa njengomuntu imisebenzi yesiyakwazi ukuthi kuthiwa i-voluntary work wahamba ke ngokucabanga ukuthi umba sikwazi ukuthi uyabe diniwe kumbe kuyabe kutheni kumbe wadabuka inhliziyo yakhe ukuthi asawinanga kumbe akula muntu-ke okwaziyo ngaphandle ukuthi nxa kungabuzwa yena-ke ukuthi kumphatha njani. Kwachasiwa-ke ukuthi i-structure se-party esasivele sikhona esesiphetheyo yena-ke umongameli uprofessor Wolfman Ncube nguye ophethe ngalesi sikhathi kuze kufike-ke isikhathi se Congress kufakwe laba abazabe befakwa ngaleso sikhathi iparty iqhubekele phambili. Njalo i-emphasis yakhe-ke uthe yena-ke kumele ukuthi kubanjwe ibhuku elithiwa i-constitution ngazo zonke izindlela, ngabe kunzima okungakanani lelo bhuku kalibanjwe kube yilo elizasibamba sibe ngabantu abazaliphatha ngendlela ephezulu ibhuku leliyana. Yinto ekhulunyeyo-ke, hhayi abantu bajabulile kakhulu engakuthiwa ngamaphithane ukuthi uZulu ujabulile-ke umbona ngale themba wabona amapikisha yabona ukuthi kade kungani mbe sikobulawayo e-White City singabe siku-deep rural sibe emakhaya. Hhayi-ke siyabonga-ke, sibonga bonke labo ababuyile epartini emdlalweni kade silawo khona ngale ngabo-Witness Khumalo, siyabonga kakhulu.